udaba lolu mntanami lubhahle kakhulu koBulawayo ngoba omama bayatshaywa kakhulu njalo isikhathi esiningi omama abakhondelisi ukuzifelela belisa amadoda. So lubhahlile kakhulu bayatshaywa kakhulu omama ezindlini lapha langaphandle bayatshaywa emabhawa njengoba sho bagcala emabhawa yonke indawo.
Isizathu kahle kahle kuyini isizathu esimqoka babe belwelana babe betshayelwana?
Isizathu kakhulu yikho khona lokhu ukuthi imali kayikho. Yabe kubanga yona imali ukuthi imali kayibuya ekhaya, kubangwa lokuthi ukudla kubuya ekhaya, bese kubiwa-ke lapha namadoda. So kuzakadelelwa amadoda noma indoda isebhawa ilandele ngumama ukuthi ngiyakufuneka abantwana ukudla, ngicela imali ngithengele abantwana ukudla, bese kubiwa-ke ngoba shuwa indlala ibhasile, imali kayikho. Omama bahawula kakhulu ngoba ikuningi labo liyabe lithengisa amatamati sengabehlule ukuthi athengise imali leyo ayithole. Lotshwala lobubukhona buyanathwa kakhulu. Indlela okunathwa ngayo itshwala kuvangela ukuthi futhi kube nedlakela lokhu lolu kuliwe kakhulu lapha.
Lina njengenhlanganiso lilenhlelo yini zokukhulumisana labo abesilisa labesifazana ngalolu daba?
Yes, sinazo kakhulu inhlelo ezikhangelwa yi-department yethu e-gender. Department ye gender, i-department ye gender iyenza imikhankaso kakhulu. Iqalisile nje ukuyenza imikhankaso leyo ikhulumisana labo baba labo mama babahlanganisa endaweni eyodwa bekhuluma bekhuthaza ngokuthi kungabi lodlame lolu lingaliwa kukhulunyiswana.
Obaba nxa likhulumisana labo bathini, bavuma yini ukuthi yibo abahlukuluza omama kanti njalo kumele bathiyane lalowo mkhuba? Bayakunanzelela yini ukuthi benza into engalunganga?
Abavumi isikhathi esiningi bathi labo bayaqalwa, bathi ngathi siyatshaywa mama kunje, omama laba ngathi basibetha basiqala singabenzanga lutho. Kodwa isikhathi esiningi obaba sebebona labo ukuthi lokhu abakwenzayo kubi kakuqondanga. Uyabona ukuthi nje babe bephikisa nje kodwa bekwazi ukuthi lokho abakwenzayo abaqondanga. Kodwa kukhanya bayabona balalela kukhulunyiswana ngoba xa kungakhulunyiswana kuphendulwana kuboniswana kuba ngcono bazwisisa.
Zikhona yini izehlakalo lapho owesilisa azivikele khona ngokuthi hayi nguye otshaywayo lani laphenya labona ukuthi hayi impela ubaba nguye othwaliswe nzima lapha ekhaya?
Yey, kukhona kwezinye indawo lapho ofica khona hhayi kungalula sibindaba layo umama echinga kodwa kazizivamanga njengalezi ezokuthi omama bayatshaywa. Hhayi zilithwana kazilingani lalezi ezabomama lapho abahlukuluzwa khona.